Ele botswana ngomvulo lisungule uhlelo lokuhlola isihambi ezingena elizweni ukuze libe lesiqiniseko sokuthabala umkhuhlane osubhahile owe-mpox. Umkhuhlane lo umemetheke kakhulu kwele Democratic Republic of Congo njalo usubulela abantu abathathu kwele South Africa. Abantu abaningi bathithibele besithi uma ungahlelwanga kuhle ulakho ukumemetheka emhlubulweni wangezansi kwezwekazi le-Africa. Ngalokho umphathintambo wezempilakahle kwele Botswana uDokotela Edwin Tikoloti uthi bonke abangena elizweni bazahlolwa emngceleni.
Though we have not recorded 8 years of monkeypox in Botswana.
Noma singakabhalisi umuntu olomkhuhlane we-mpox, sesiqinisile ukuhlolwa kwabangena emngceleni kanye labafikela egcekeni lendizamchina.
Okhokhela ugatsha olubona ezempilakahle kaZulu oleBotswana Public Health Institute, uDokotela Thebeyami Matseka, uthi isihambi emngceleni labafikela emagcekeni endizamchina bazaphendula imibuzo ethile.
Ukuhlola abantu abangenayo uzabona bephiwa amaphepha lapho abazaphendulwa khona imibuzo ngesimo sabo.
Amanye amazwe emhlubulweni wangezansi kwezikazi le-Africa okugoqelela eZimbabwe lawo akhangelelwe ukuthi afake imigoqo yokuvikela ukumemetheka kwe-mpox. Umkhuhlane lo usulethe ungahlaliseki okwabonakala ngesikhathi esanda kudlula kuze kuqhamuke igciwane le-COVID-19. Lokhu kulakho ukuphazamisa ezamabhizimusi kanye lokwehla kwenani lezethekeli. Kodwa umqondisi wenhlanganiso ye-Southern African Development Community Business Council Tourism Alliance, Mnumzana Chifiwa Chivengwa, utshele iStudio 7 ukuthi abaqhuqi kangako ukuthi mpox ingaphazamisa ibhizimusi.
The message is quite simple. We are open for business. We'll continue to be open for business. The situation is
umlayezo wethu ulula. Sivulile kwezamabhizimusi njalo sizaqhubeka sivulile, isimo siyalawuleka.
Kodwa okhokhela inhlanganiso yabaphila ngokuthenga lokuthengisa eBulawayo Vendors and Traders Association, Mnumzana Michael Ndiweni uthi mpox ilakho ukuphazamisa ibhizimusi.
Ya, so ngaba ingozi ukuthi engxenye kungehlisa kumbe kwethusa abanye abayaphila ngokuyathenga impahla kwele Botswana kumbe besiyathengisa impahla kwele Botswana kumbe besiyadinga ama raw materials khona ngale Botswana. Kodwa ke I think sike saba lapha ngesikhathi se-COVID, sike saba lapha ngesikhathi se-COVID, so asonto entsha esingahlangana layo, into esisiyijayele.
UNdiweni uxwayisa amalunga abo kanye labanye abaphila ngokuthenga lokuthengisa ukuthi bawode impahla ebulenjini be-inthanethi uze bayehlise ihambo zokuchapha emngcele yakwamanye amazwe.
So ngesikhathi futhi njalo ukuthi abantu abaphila ngokusebenza baqalise njalo futhi ukuthi baqinise kakhulu ekugcineni ekuthengeni izinto online, bewode izinto zabo online zibuye ngapha kumbe bazifake bazithumeze ngale bebe lama agents akhona ngale ukwehlisa i-movement. Kanjiba sokanti ngiqalisa ukuhlupha indaba ye-movement kanjena. Njalo futhi ukuthengisa ebulenjini kuyayehlisa njalo futhi intengo yokuhamba.
Ukumemetheka komkhuhlane we-mpox sokwenze ukuthi inhlanganiso yobona ezempilakahle emhlabeni wonke jikelele, e-World Health Organization, ikhiphe isixwayiso sokuthi umkhuhlane lo kumele uphathwe njengomkhuhlane oyingozi ophazamisa ezempilakahle. Impunza ye-mpox isibulele abantu abedlula amakhulu amahlanu, 537 emhlabeni wonke jikelele. Ele Botswana, lele Zimbabwe ngamanye amazwe angezansi kwezwekazi le-Africa angakabi lo muntu osebanjwe ngumkhuhlane lo. Lokhu kubikwa ngabazempilakahle emazweni la. Ngumqondisi Dube wendaba Studio 7, ngisabron kwele Botswana.